inyanga edluleyo njenge-union besenza ama-programu yokuthi siredisise ama-redenti ebhoti. So lokhu sikwenza kuma-province wonke. So kwemashingo ama-redenti ethu abe ngu-19 esekhombini siyaredisisa abantu esaredisisa ama-redenti ukuvota loku-orienta abasanda kujoyina i-union. So bathekeze baredisi ukuvota ikhombi ade ihamba ngayo yasikontsha yasiphumenzini yasiphume emgwaqweni ngoba abe-accident and khonapho abangu-9 yabalimala kakhulu. So this is the problem about the private hospital at the private hospital the charter school the share of $80. So this is about successfully which is benefit the lunch now must be at the successful need banner the council the other machine the social media but then the neighbor who approved ukuthi laba balimele belatshwe.
Kwakudingakala imali enganani?
Inani lemali angilayo for sure, but kwakulama operation omele enziwe na umuntu eqambile kufakwa insimbi yokuhlanganisa amathambo ngoba iqambo kwakhona kwakungasikhokhana kwamajoyini ayikuqambuka okusesimeni esithi wasekungenele ubaba obuyasithi kwathena uza operator-ke labo abalimeleyo engabadalisi. Lokhu kubuya ngemva kokuthi ebonile wezwa nomehlakalo lo ela khonapho omunye wama-student ethu omunye wayelimele kakhulu benelisa ukuthi aselashe afake isa insimbi esandleni. Sikhuluma ngesikhathi sengcono sefakele plus seselashe esandleni nabo bonke laba abelimele bonke sebelashwa sebesibangcono. Selashe besinoba setapa kongalisupport u-president ye-operation yosomshamisa wahamba wakona la ngemva kokuthi se-operative.
Kubaphambanise njani ezifundweni bona ababalimalayo?
Ye, kubaphambanise kakhulu ngoba sikhuluma nje ivini eyama-examination yiyonali nalezi le okutshengisa ukuthi amavili anabasabasebenzela bakhuthile kakhulu ezintweni njalo lakhathesi liyabelekho besemhlimini kuyaba-afektha kakhulu ezintweni zabo. But ngike ngayababona mina ngafika emashingo khona le ngabafica bekhanyele ngabantu asebezimisele futhi ukuqhubeka lapha bezitshene khona ngendawo zinemotaretisesin okutshengisela ukuthi bona bathi ye mehlakalo yakwenza nje le bhala ayisiyo into ezabamisa ukuthi baqhubeke bezenze. Thank you.